So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwaka zomuhle ngolwesine mhla ka 8 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhulumende wase South Africa ubikwa eseqhelise amaphemisi abeZimbabwe abesephelelwa isikhathi ngenyanga eziyisithupha. Ibandla le-CCC lisola amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho ogcotozwa ngabaningi. Owe-Patriotic Bill wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Mnangagwa. Uzulu uwisa ezimathonsi ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto okubangelwa yikuwa kwedola leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa ubikwa eseqhelise ngenyanga eziyisithupha isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. EzeZimbabwe exemption permits zona ebeseziphelelwa isikhathi ekupheleni kwalinyanga. Lokho kubikwa kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kulelo lizwe, umnumzana Aaron Motsoaledi, kumbiko awethule ntambama izolo. Umnumzana Motsoaledi uthe amaphemithi lawa asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi. Ngokunjalo, uthe akulasizalwane seZimbabwe esile permiti yalolu hlobo esimele sibotshwe kumbe sixotshwe kwele South Africa phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uthe injongo yokuqhelisa isikhathi samaphemisi lawa ikupha ithuba labo abafuna ukufaka izicelo zokungena kwamanye amaphemisi njengoba uhlelo lweZimbabwe exemption permits solwesu lwam. Inengi beselibophe imitshaqana selilungiselela ukubuyela ekhaya. UGibbs Dube Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Siyasamukela isimemezelo lesi i-directive extenda ama-ZTP kuze kuyefika umhlaka 31 December. Lokho ke kutshengisa mpela ububelo obutshengiswe nguminister we-Home Affairs uDr. Aaron Motsoaledi. Siyambonga kakhulu ukuthi kunanzelele ukuthi abantu basebe-apply for ama-waiver wakubona kufanele ukuthi abanike futhi elinye ithuba lokuthi baqhubeke be-apply njengoba besho ukuthi uyawasayina lawo ma-waiver. Siyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi bangalithathi ngokulidlalisa leli thuba, balisebenzisa ukuwa-applyela lawo ma-waiver ukuze ke bakwazi ukumigrate baye kuma-mainstream permit. Okunye nje sikhuthaza labo abancedisa abantu ukuthi be-apply online ku-VFS ukuthi baqhubeke bezame ukudinga ama-slots. Sisazama ukuthi kukhulunyiswane ne-VFS management ukuthi kuvulwe i-Midrand dedicated center for ama-ZTP njengaba-ke bakwenza phambilini. Lokho kungasiza kakhulu ukwehlisa isa izinga lokusweleka kwama slots. Siyajabula kakhulu ngalesi siqubu.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ibandla le-CCC selisole amalunga e-ZANU-PF awedale le-Senate ngokupasisa umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, obizwa njalo ngabanye ngokuthi i-Patriotic Bill. Wona osumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ube ngumthetho opheleleyo. Amalunga eZANU-PF apasisele umthetho kuSenethi izolo, njalo abamabandla aphikisayo athi lona ele TCCC lele MDCT behlulekile ukuvimba ngoba izano PF ilamalunga amanengi ukwedlula awabo kuleli dale. Lumthetho wenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo kumbe zicele uhulumende bamanye amazwe ikakhulu aphetsheya ukuthi bethese iZimbabwe izijeziso zenotho ama-sanctions. Abatholakala belecala phansi kwawo balakho ukupika iminyaka engamashumi amabili 20 years kumbe ukulengiswa. Sixoxele sikhulumeli se-TCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza yena othi lumthetho uzasetshenziswa nguhulumende we-ZANU-PF ukuhlukuluza amalunga ebandla lakhe kanye labalwela amalungelo kaZulu.
I-Patriotic Bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlani labantu abavela ephetsheya kuma western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF amalunga e-Citizen Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni kube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lowo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, yimthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi izithembiso ezabekwa ngumnankagwa engakathatha umbuso ngoNovemba 2017 izithembiso lezi zazingezamanga.
ZANU-PF abayibo abawusekelayo lo mthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ye, ngumthetho ofakwa ngabantu beZANU-PF abafuna ukuthi basitshele bona ukuthi ibale lithi patriotic licho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le uthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elicho uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fanele ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokhani ukujabulela itimu yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labana abadlalela ibhola, khonokhana sikubiza sithi patriotism yesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yipatriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokho esikuthandayo. Angazake sibanjwe ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF yokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda iZANU-PF, hatshi asiyithandi. iZANU-PF yaletha igugrawundi kubulawa abantu besiNdebeleni. Ye, iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonokho ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-patriotic bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-patriotic bill leyo amazwe omhlaba azabe lokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-TCCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lumthetho uqondane lezigilamkhuba ezisebenza lezitha hatshi abe-TCCC.
Phela ilizwe limele livikelwe nkomo ngoba esikukwaziyo ukuthi kuyazi inkomo eqinisweni lonke ukuthi yebo phela singabe siyaphambanisa lapha nalaphayana abantu, kodwa simele sinanzele ukuthi ilizwe yilizwe. Ilizwe lifana lomuzi ongowethu. Nxa ungubaba nkomo ngekhaya ule muli yakho, usiko lwakini lomkhubo wakini lanilani awumelanga ulahlwe. Kodwa kwesinye isikhathi imikhuba yakho nezenze selisenza kubi, kwesinye isikhathi kuphinde kuphambanise ezinye izinto. Ucivi lamadlozi lwanxa singathethelanga kuhle alihlamukela kwesinye isikhathi alilahle. So i-patriotic plenary i-right yona kodwa imele ibanjwe kuhle ingabi into ephambanisa abanye kodwa ibe into yokuthi sivikela ilizwe lethu ekutheni sizizwe sivikelekile silondoloze lakho nokwesa kutholayo uzibuse wethu lo wasamtholayo owalwelwa ngobunkomo uJoshua Gobo babuye befudile ilizwe lelibe lilwela kumele sikulondoloze konokonko
aba usolayo lomthetho bathi injongo icacile babagawule ukuthi libathulise ngoba ikakhulu udaba lwezijeziso bathi amalunga ezano PF etheswa izijeziso phezu kokwephula amalungelo oluntu ngakho nxaso kuthiwa abantu abazakhankasela ukuthi kujeziswe labo abephula amalungelo oluntu ikuzama ukubathulisa ukusegcikele
Nkomo vele khona sesikhuluma iqiniso akula muntu ongacela izijeziso zenotho izijeziso zenotho Nkomo ngazibuya zihluphekisa abantu abashuphekayo Nkomo abantu makhaza iba bashuphekayo izijeziso zenotho zihluphekisa abantu abasezikhundleni labo Avela bakuzwa vele ngisho abantu bonke abaphezulu laba vele bazwa lutho xa sikhuluma ngezijeziso sikhuluma ngezintandani labantu abanjani abahluphekayo abalala ngezijeziso zenotho umama lwana uRapatolo lwana wabuya eUnited Nations wakhuluma wathi ama sanctions ana la ahluphekisa abantu abavele bahluphekayo Nkomo into ekhona ukuthi xa usiyacela ama sanctions ukuthi ama sanctions akabuye azoncedisana kasoze tshintshe lutho ngaphandle kokuhluphekisa abantu abahluphekayo Yibo abantu abahluphekayo bathi abakhaya abakhalayo bathi yonke into eyenzakalayo bathi abantu laba abanye bazihlalele kuhle vele akulahlupha abalani balani abantu abahluphekayo yibo bona abantu abazihluphekelayo bona abantu abahluphekiswa izijeziso zenotho so nxa usiyacela izijeziso zenotho ufana lo mina ngingathi ufana lo mthakathi umthakathi siloloyayo ohambe siyaloya sibile ebulala abantu ngumuntu omthakathi obulala ilizwe lakhe esenzela ukuthi yena at the end of the day khonoko kumphathise kambe Nkomo usho abantu nxa bengathi behluphekile ubusuzuza ukuthi usasa uthole ukuthi abantu bahlamukele lo uhulumeni ngenxa yokuthi wena bazondile ngenxa yokuthi wena udike into ezabahluphekisa hayi ayisikho lokho Nkomo ilizwe lelingelethu sonke abantu akumelanga bahlutshekiswe ngokuthi abanye bethu babhode ngale beyecela ukuthi ilizwe lethu lelizijeziso zenotho
umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF Izakhamizi zithi zithwele nzima ngokukhwela mahlayana kwentengo yempahla okubangelwa ikugukudeka kwedola leZimbabwe okungelamkhawulo. Zithi njalo azifinyeleli kalula imali yakwamanye amazwe egoqela eyakwelemelika eyiyo kuphela esifunwa ngamabhizimusi amanengi. Emkambo kahulumende izolo idola leZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo nxa liqathaniswa lelemelika kulandela inyathelo leReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola lemelika selithengiswa emabhanga wonke jikelele kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hathi le emihlelwa libhanga leli. Kutange idola lemelika elilodwa belithengwa emkambo kahulumende ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezintathu 3600 Zimbabwe dollars kodwa izolo ngemva kwelanga elilodwa nje kuphela intengo le ikhuphuke yaya ku 4800 Zimbabwe dollars umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube Uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu kobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele ngemali yakwelemelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi. Kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana
kube umtambo wemali maviki onke ngobesizile khozwa ngohulumende ngemuva kwawo umtambo ayakuthi ukuthi imali yethu yehle kangakanani kambe singaphumphisani ephambelile ngento esobale kangakanani nawo nokukhwela kwezinto kwintengo ikonde kubabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ukukhwela bela ukwehla kwemali besa ukwehla kweyazi kumkambona abantu vele kuthoni kanti kuyini okuzakwala kumisile yona vele isiwa ebritise iyawo imali yethu ibi zonke iyawo imali yethu so le ntengo yakithi kushena kuzithi ukuthi ngiyaphelisela abantu siphele njini
ye khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu
thina abantu ngoluningi abathengi kancane kuphosa okwananzeleliwo bese kusuka kungani abadala bathi izinto ezizakhanisa imisila ma enye itiyalo enye itiyalo sisithukane ngokambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengisa izinto yibo abajele ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengibikele ngaphambilini yakubona yebo ekahulumende isiwa umkambo ngawona luyamenzela vele kukhona kukhona lokho esithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha kela kithi ezimbabwe siyabiza ngokuthi aziphathelene yakubona kuze sekubatshazwa ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kube zizathu eziningi yona le ewaziki zonke kahulumende ithola ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni uyabona yibo bezima bezinto ezikhona ezizweni lethu naphakithi
kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho
umntwana ongenanina okuthiwa intandaniyeketo banayekhaba ukhabe ucabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba lokhu okungiphathazayo nakabe yakubona khona kithi singaze size njani sithi sesize sithenqatshelwa khona ekuthini ukukhala uthwala umkhosi ngobunzima bezinto uzakale endlebeni zabantu isitole kwabo kusingumuntu ofuna ukubisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima kahle ngibeke liqiniso abantu basiphelelena imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto ezikansa imini lebusuku pho abantu bakamzimbo naba basezitolo abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni
ngiboni ngani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe
ithemba eseli kwabaningi lisekesikhuthekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhepha ezinye zingaba le mpumela ehlukeneyo kuzaba ngcono
umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi futhi ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uhlangane lenkokheli yezisebenzi zikahulumende ngolwesibili wathembisa ukuthuthukisa inhlalakahle yazo. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhonzi somanyano weUnited Nations esihlangane loMongameli Mnangagwa eHarare izolo sikhuthaze uZulu ukuthi abambe iqhaza ukuze kwehliswe ingozi zomgwaqo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, njinjani ekhaya? Ukhuluma lo gogo lapha. Ngiyalizwa mpela lihlala likhuluma likhulume yakhona lapho kustudio 7 lithi lina hayi zanu ngeke iziphindile ibuse phela leli lizwe. Alright, ngilombuzo uma kungaphinde kuphumelele izanu yini inyathelo elingalithatha ngoba ngo-2018 siwinile mpela kliyo kwabonakala ukuthi izanu idliwe kodwa ke kwaba lesimenemene nje ama-results athatha 1 month engakaphumi athe ephuma kwathiwa hayi zanu bambiri lizothini ngoba vele nxane sithi ngikhangele emuva izanu ayikaze yawina okwayo yikurobha kuphela umbuzo lowo ongamphenda amphendule khona lapha bathi kenzwisise kahle lizothini
Studio 7 bakithi linjani hlobo bayafakumasakazi lonke zibalwa nini ezami kakhulu kungena obaba kathi thina mama lisishila libala nje lithula libeke eceleni lifaka obaba hayi lathi silayo imibono bakithi silayo imibono lisifake ngoba sigcina sesingasela inkulumo kuzakhuluma inkulumo yaphelele emoyeni akhe lisifake lathi kuhlelo sizwakala amazwethu emoyeni
umsakazi linjani umsakazi yami ngicela kuyelani ubaleni odio liye liyelalele osuku lodio ngiyakhuluma nami phezu komthwakazi othi kungakhona amasenda athathwa ngamasenda and lokhu yikho sibilanti but okukhona okunye futhi amasendi amanye bayathengisela abantu bakithi bayathengisa amasendi bethengisela amasendi ngoba yoyabe nemali ngaleso sikhathi yabona and 42 abafoti abasegoli bayashiya abadala ekhaya sengibaplani umdala ekhaya ngesendi edorobheni sesiwaye ukuthengisa ethezele ngishona ngoba yile thuli le mali ngaleso sikhathi so friends le muntu amashona abamfana vele ekhansila kithi bayaphiwa yesendi bayaholela ye but abaningi bayathenga isendi ebantwini so singasela plani oyebengela mali ethenga isendi sakhe eziyakhele indlu yakhe yikho okukhwata esisezo egoli khonapho kuthi libe lizolungisela abadala benekhaya amasendi nxa besendi zelibe lenku balungisele alikwanisa but funeka ikhulu kukhulu umuntu engasizi
njani benjani basakazi abahle bakastudio 7 kunye nabalaleli bonke ndibe senza kuphawula nje ngodaba lwezimbabwe lokho kwezama-election yabona makithi ngiyayinazelela nje indaba ye-opposition yasezimbabwe indlela abayenza ngayo nje ubakhangele nje kuzima ukuthi beluwina ukhetho lolo lwasezimbabwe lolo okokuqala indaba yezifungo zamajoyi zona lezo ukuthi abantu bengaxabana bathethelalanani yokuqala futhi embi emphakathini yenza ukuthi kube nzima ukuthi beluwina ukhetho ngathi akhangele kathesi umonzora ngenxa yokuthi behlukana ngembono ababone semuva ngendaba yokuthi delimitation le embi kayilunganga ayilunganga ukhetho alilungelanga ukuthi lube khona bamu-opposa abantu umonzora movi ngumuntu othengwe ngumnankakho yezandla kathesi sokuphumile egcekeni ukuthi delimitation le imi kanjani yiba sebehlaba umkhosi omkhulu kakhulu into enditshela yona abantu bezimbabwe i-opposition le kachamisa le ezilongo engabamba nanga lamanye ama-opposition afanana labo bona laba abacabana labo umonzora bona laba kunzima ukuthi beluwena ukhetho umonzora uqakathekile lapha kuchamisa ukuthi behlangane bebe ndawonye benze umzabalazo lokubana bekhophizane bendawonye kodwa-ke ezilongo laba abakachamisa bengabantu bamajoyi abaphila ngamajoyi ukuhlawuda bedidisa abantu bemgxekela phansi umonzora ngitsho lamanye ama-opposition vele nevukuyiwini lokhu zene-election yezimbabwe ukuthi bengaliwena ukhetho lwezimbabwe bahlala behlaba umkhosi njalo nje kuze kube nininini
ngabe unjani umsakazi nabalandeli bo-studio 7 ngithanda ukubonga kakhulu umfundisi wethu uThandeko Zintimkandla ngelizwi asinikeza lona every Sunday nginesicelo njalo sokuthi lolu hlelo songane lungenziwa maybe kabili or kathathu ngoba luyawuvuselela umoya siyabonga kakhulu uThandeko Zintimkandla qhubekela phambili ngomsebenzi omuhle owenzayo ngiyabonga umsakazi
Studio 7 siyabingelela basakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli bakhona siyabonga Studio 7 siyabingelela sithi sizosimnyama sikamthwakazi siyabingelela ye ngilokho engikhona la ekhaya kodwa mnyama mahlaba ethu alimafuza afulele khona la kuwa 3 sesidala njani ngibuya esikolo sami engafunda kiso emganyuni primary school ye ayi uhulumende wezanupf lo akakahlonipha ababalisi ngikhulumela ababalisi indaba yamphelise ebabalisini ababalisi ma bekhala bethi abaholi imali bayagcekwa kodwa ngicabanga ukuthi umbalisi ufana levoti ufana lama ngizavota ngivotele umuntu ukuthi abe phezulu ngicabanga ukuthi umongameli eze be ngumongameli udlule ezandleni zikatitsha umuntu ezabe yi-member of parliament udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe lisosha udlule ezandleni zikatitsha umuntu azabe yipholisa udlule ezandleni zikatitsha umuntu abe yi-prime minister udlule ezandleni zikatitsha kodwa ama teacher lo wathathela phansi impela kwesihlahla samazambane ahlonitshwa babalisi please ZANU-PF ake lizinuka amakhwapha ake lizame ukuzinuka amakhwapha impela ama teacher ahlonitshwe kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi umhlaba wonke unje nje siyikho lokho esiyikho khona ngisidlule ezanye zaba teacher so ama teacher azama ukubona ukuthi ahlonitshwa nikeze imali ayiphiwa kulokuthi banikwe nje ama teacher thathele phansi nje hayi hayi akufihlwa phela lokho kwasontyamo kafudu ama teacher ahlonitshwe please siyacela
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela owakho umbiko mlaleli kunamba ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika uZulu ohlala ngasempumalanga eMelika usephefumula nzima ngenxa yentuthu embese umkhathi evela eCanada lapho okutsha khona amagusu. Lintuthu ihlasele endaweni esifana leNew York laseWashington DC. Abezempilakahle bathi abantu kumele bagqoke amamaski njalo bahlale ezindlini. Sixoxelo sebenza kuhlangothi lwezempilakahle eMelika unkosozana Brenda Moyo.
Intuthu le izaphazamisa kakhulu labo abalemkhuhlane esifuba ababulawa yimkhuhlane amaphaphu abalama problem ama lung problems ikakhulu abantwana abancane kuthiwa khona intuthu le izaphazamisa kakhulu njalo namhlanje bekukhulunywa nje ukuthi abantu bengaphumi phandle abantu bazihlalele phakathi ezindlini mina lami emsebenzini kubikiwe sibili ukuthi abantu abahlale ezindlini bangaphumi phandle ngoba intuthu le ilakho ku azamisa njengokutsho kwami ukuthi abantwana abancane abalemkhuhlane eyamaphaphu ama-lung problems labantu abadala abajayele labo bandise kakhulu ukuthi bahlaselwe yimkhuhlane le-pneumonia lokunye okunjalo njalo so intuthu le ikhanya izaphazamisa kakhulu ngike ngananzelela njalo ukuthi so ngani sokulokunye ukukhwehlela nje ngalokuphonga kuba khona ukukhwehlela okungapheliyo ebantwini even emsebenzini wami mphongo nabantu bephonga ukukhwehlela uphonga uvumbuluka singazi ukuthi kungabe kuyiyo yini intuthu yonale kumbe kungabe kubangelwa kuyini ukukhwehlela kwakhona khonoko abanye ke bakhala ngokuthi umuntu uphonga uqalisa ukuphonga kusuku ezedluleyo engcizimbili ezintathu umuntu aphonga uqalisa ukuphuma umungula nje so asazi njalo ukuthi kumbe umungula lo umuntu ovele ngaza kaphuma umungula siphonga uqalisa ukuphuma umungula ngalesi sikhathi ukukhulunywa ngayo nale intuthu ngibona imfanekiso yeNew York kuwembesile sibili kuphonga uba umbalo engathi lithangi orange ukuthi vele asazi ukuthi labakhona le labo baphila njani.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngazo zonke indlela ezigoqela ukugqoka ama-mask ukuze bangawuphefumuli umoya olentuthu le. Ungathi kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bazivikele?
Indaba yokugqoka ama-mask, ama-maski siwagqokile kakhulu ngesikhathi se-COVID. Khathesi besokuthiwa abantu bangasagqoki ama-mask. Asazi ke khathesi njengoba sokuyathiwa nje ngenxa yentuthu le, abantu phindani ligqoka ama-mask, abantu bazawagqoka yini? But abantu abahlakaniphileyo bayayibona la kuma-television ku-news izindaba lasemfanekisweni nje ukuthi intuthu yangkhona hayi ayimanga kuhle, ayimanga kuhle sibili. So abahlakaniphileyo bazagqoka ama-mask bazivikele. Uphuma phandle asazi ke njengangapha eMaryland ukuthi abantwana besikolo kusasa bazahamba yini kumbe kuzahamba njani. Siyabe lokho esimelele siza ukuzwa sebe sitho ke abezempila kahle kodwa hayi intuthu le lami ngiyibonile kuyethusa sibili ukuthi kambe vele kuzaphetha ngani. Sengibona lokuthi ke kwezinye indawo lama-flame china besokuthiwa hayi kangahamba qalama uhamba ngoba ama-airspace agcwele intuthu yona lokungabangela ingozi yendizamtshina.
Unkosazana Brenda Moyo yisizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Kwanele Mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kusiseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo. Kololokwana kwamatukanduna.